So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 13 kumabasa 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uDokotela Khuphe usethethe inyathelo lokuthi axoxisane negqutha lakhe babone ukuthi yiziphi indlela ngezomthetho abangasebenzisa ukubana kubuyelwe edale lepharlamente.
Umthethwandaba we-High Court uzahluza udaba lokubangisana ibizo le-MDCT phakathi kukaChamisa loNkosazana Thokozani Khuphe namuhla.
Indlela yokwethusela ukuthi ngaphambilini kwekhetho abantu bengahambi ukuyakhetha abantu ababafisayo mbeni ababamelileyo.
UZulu uthi usehlalela evalweni ngokugcwala kwamasotsha emphakathini esithi le yindlela kahulumende yokumethusela phambilini kokhetho. Inhlanganiso zokholo zizatshengisela eHarare lamhlanje zikhuthaza ukuthula kuyiwa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale le-High Court namuhla lizahluza udaba lokubangisana ibizo le-MDCT phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe. UChamisa ukhweze udaba lolu emthethwandaba ngeviki edluleyo esithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho. Ngakho uthi umthethwandaba kumele walise uMakhuphe ukusebenzisa ibizo elithi MDCT kanye lempawu zaleli bandla. Kodwa uNkosazana Khuphe ngakolunye uhlangothi uthi uChamisa wakhethwa ngudlu ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo uthi nguye umkhokheli we-MDCT. Ukuhluzwa kwalolu daba inkantolo kulandela ukuxotshwa kukaMakhuphe edale lepharlamende izolo ngemva kokuba icele likaChamisa lazise usomlomo wedale lepharlamende ukuthi uMakhuphe sebamxotsha kubandla le-MDCT. Ekhuluma lomsakazo we-Studio 7 izolo, uMakhuphe usole usomlomo wepharlamende esithi ngokumxotsha utshengise ukusekela icele likaChamisa. Uthi nguye owaqala ukulobela idale elazisa ngokuxabana kwabo elethemba lokuthi lokhu kwakuza kwenqabela ukuxotshwa kwakhe ephalamende lohlangothi lukaChamisa. Isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube uthi uNkosazana Khuphe uza kuphikisa emthethwandaba ukuxotshwa kwakhe ephalamende.
UDokotela Khuphe usethethe inyathelo lokuthi axoxisane negqutha lakhe ukubana babone ukuthi yiziphi indlela ngezomthetho abangasebenzisa ukubana kubuyelwe edale lepharlamende kubonakale ukuthi indaba leyi ingaphathwa ngayiphi indlela. Kukanti njalo okuqakathekileyo afuna kwazakale ukuthi uyakunanzelela ukubana lokhu kuyikuhlukuluzwa ke kuyikuqhubeka kokuhlukuluzwa kwakhe ehlukuluzelwa ukubana ume phezu kweconstitution. Ngakho ufuna kucace ukuthi kusenzakala konke lokhu kumele kubonakale ukuthi zonke indlela ezisetshenziswayo ukubana zimenze ukuthi angabi nguye umkhokheli webandla le-MDCT ezingekho ku-constitution kumele zivezwe ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi nxa bekhangele lolu daba bona ngokwabo sebesebenzisa eyabo imkhumbulo balubeke ngaphi lolu daba.
Kodwa kuyini abekukhangelela uMakhuphe kudale lephalamende ngemva kokuloba incwadi yakhe? Ngoba esikhathini esiningi nxa ibandla lakho lingakuxotsha ulilunga lephalamende, okulandelayo yikuxotshwa kuleli dale.
Ubekhangelele ukubana nxa incwadi yabanye laba abebandla le-MDCT ibuya isisithi yena kaxotshwe, usosihlalo kumbe usomlomo wedale lephalamende uza kuba lakho ukubana akhiphe eyakhe incwadi abesetshengisela ukubana iphalamenti ivele iyakwazi ukubana kulokungazwisani phakathi kwama qembo mabili ibisisiba hiyo echo yokubana kumele kulandelwe umthetho ozavela e High Court ozaxazulula ukubana onguye kahle kahle okumele abe ngumkhokheli webandla le FDCT ngubani ngoba siyakwazi ukuthi yona le ndaba isiyindaba esiphanyekwe edale le High Court ukubana ipe isixazululo sokuthi ngubani okumele akhokhele ibandla le MDCT. Ngakho ke umama uDokotela Khuphe olokudana kakhulu ukuthi idale le parliament lingakahlali lokuthi liqale ukucwayisisa le ndaba idale le parliament selikubone kungcono ukubana lithathe icele lalaba abanye abalwisana laye lenze lokho abakufisayo ngendlela engazwisisekiyo ukubana bakuthethe ngayiphi indlela kuze bathathe leso sinqumo abasithetheyo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe. Ukuhlaziya udaba lokuxotshwa kukamakhuphe ephalamende lokuthethwa kodaba lokubangisana ibizo le-MDCT e-High Court lamhlanje sixhume incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda. Siqale ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okwenze usomlomo wephalamende wavumelana lecele likaChamisa ekuxotsheni uMakhuphe.
Kuzima kakhulu ukuthi kwazakala ukuthi idala iphalamende lingabe likhethe kanjani ukuthi lime eceleni likamnumzana uChamisa. Kodwa kubone ngani okunye ongazokhangele ukuthi phela abafanele babhalele idala lephalamende ngalolo daba ngabantu abaphizi abafana nokuthi kungaba ngosekretary general. Kubone ngani unkosikazana Khuphe usitshwe kakhona ukuthi iningi nabantu abakuphalamende belizabele sitena nguye oxotshiweyo. Ngibona ngani leda lephalamente lizathatha khonokho ukuthi lithi i-National Council ye-MDC ihlela ngokuthi okuqondileyo kuphi ngoba yiyo ephiwe lelo lungelo lokukhetha lokufaka umthetho nxa kungabanga ne-Congress. Ngibona likhonokho kuzamhlupha kakhulu unkosazana Khuphe ukuthi alisane lakho emthethweni. Njalo siyazi phela ukuthi le bandla likaChamisa selivele lanikwa imali phande ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi bebevele bekhethile kudala ukuthi iqembu eliqondileyo lithi.
Idale le-High Court namhlanje lizahluza umbango webizo le-MDCT phakathi kukaChamisa loMakhuphe. Ubona izala nkomona?
Ngibona lisibanzi nakho ukuthi uMakhuphe aphumelele ngoba indlela i-MDC ebisibonjwe ngayo lesibekele sayo sombuso ebesesibonjwe ngayo lapho kuzatshona umnumzane uThangirayi ibandla beselibonjwe ngendlela yokuthi lingenza nje loba yini ethandwa ngumnumzana uThangirayi ngalo lokuhlobo kutsho ukuthi unkosikazi Khuphe akanalo unyawo lokumangala nxa kuyikuthi abantu abaningi bavumelana lolunye lwengatsha zaye-MDC. Khonokho kuzayenza ukuthi i-High Court nxa ikhangele ikhangele ukuthi i-National Council ithini. Xa i-National Council ingamnike kuhleli leyo eyobe ivele ikhona labantu akade bevelele khona kuzawazima ukuthi idala le-High Court lithi hhayi kutsho ukuthi thina sikhetha ukuthi sime nawe ngendlela yokuthi wakhethwa ku-Congress. Ngalo kuqakathekele ukuthi unkosikazi Khuphe wafakwa esihlalweni yi-Congress kodwa laba abanye o-vice president akade bekhona abasekeli bakaThangirayi ababili uChamisa noMduli babefakwe nguThangirayi i-National Council yasibamvuma. Ngakho-ke ngomthetho kahle kahle besebefana nje belingana naye unkosikazi Khuphe ekade efakwe i-Congress. Ngalolo hlobo akanakho ukuthi angawukhuluma ukuthi enibe namandla amaningi ukwendlula akaChamisa kumba kaMduli.
Nxa umthethwandaba uthe wathi uMakhuphe nguye umkhokheli we-MDC oqotho, kuyabe sokusitshoni ke lokhu ngodaba lokuxotshwa kwakhe edale lephalamende?
Kuyabe impela sokusitsho ukuthi nasofana nabuye lephalamende besexotsha abanye bonke laba. Kodwa khonokho kuyabe kuyikuzithwalisa nzima bekwendula uMakhuphe ngoba ngibone kumsandawo ukuxotshisa iphalamende yonke abantu abangangawo ephalamende. Ngibone ngani kungamenza ukuthi yena nxa abantu kade bengamboni njengomuntu omubi kasithi seliphiwe lelo bandla. Kuzenza ukuthi abantu abaningi bambone njengomuntu obhidlizayo okungamphambanisa. Angibone ukuthi leyimpi ekuyimpi okufanele ayilwe kuze kube nje bekuleyo labantu abake bazama lama ngisebenze labo ngisebenze kabuhlungu ngemva kokuba naxotshwe i-national council sizama ukuthi akhulumisane labantu abathize abafana nechamisa angaxotshwa kodwa kwehlule ngoba unkosikazi Makhophe wasuka wacisha iphone kulamalanga amabili esele ukuthi kufikwe esibangeni sokuthi i-national council ihlangane ixotshwe.
Udokotela Nkululeko Sipanda uhlaziya ezombusazwe. Amalunga edale lePhalamende la kweleMelika ethekelele eZimbabwe ngeviki edluleyo sekhudaze uMongameli Donald Trump ukuthi aphange athumele umeli walelilizwe eZimbabwe ngoba kulokhetho oluqhakathekileyo oluzayo. Obe ngumeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas Jr. uthiye isikhundla lesi kunsukwana ezedlule ngemva kokuphela kwe-contract yakhe. USenator Jeff Flake loSenator Cory Booker bathi kuyadingakala ukuthi iMelika iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe ingedlulwa yiChina. Bathi njengoba kulokhetho oluzayo maduze nje kuyadingakala ukuthi leMelika libe lomeli eHarare ozazibonela ukuthi ukhetho luqhutshwa ngemfanelo na. Ababili laba bebekhuluma izolo ngesikhathi bevivinya umkhetho kamnumzana Trump afuna abe ngumabhalane obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo. UPompeo uthembise ukuthi engangena kulesi sikhundla uzasebenza gadalala kudaba lwaseZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe engomgcinisihlalo njalo we-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Iproblemu engiyibonayo mina yikuthi uPompeo lo ongenayo noma nje echilo ukuthi uzofocusa on making sure ukuthi udaba lwamazwe afana leZimbabwe luba ku-forefront. Ngathola ukuthi angithembi kangako ukuthi ubekusho lokho eqinisile noma nje ubekusho ukwenzela ukuthi i-Senate imconfirme abe ngu-State Secretary. Kodwa into ebalulekileyo engiyibonayo ukuthi the more i-America isiba dissociated la mazwe ase-Africa afana laboZimbabwe and Southern Africa in general, the more is createla udubo ngoba ivula ama-opportunity for amazwe afana laboChina laboRussia okuyibona ekhompyutha labo ku-world stage ukuthi babe bona yibona manje ababa ku-forefront yokudinga ukuzwisisana lokusebenzisana namazwe afana lalawo afana leZimbabwe lamanye nje aseSouthern Africa.
Kodwa sikhuluma nje mnumzana Moyo, iMelika yakha isigodlo sayo esimangalisayo esikhulu kumangalisayo i-embassy entsha eHarare. Alubana leli lizwe lingelandaba lokwenzakalayo eZimbabwe lakuona lwana umhlubulo weZansi e-Africa. Ubona ngani belingakha isigodlo esinje yini?
Well, ungathola ukuthi amaplani okwakha isigodlo esikhulu eHarare ngamaplani avele ayekhona eshiwe mhlawumbe i-administration ka-Obama njengoba uPresident Trump sisazi ukuthi utake over ekupheleni kuka-2016, so which is really like a year and a half. Ungathola ukuthi ngama-plans, ama-blueprints athole vele ekhona. And sometimes izinto ziyabe zivele sezikhonfirmiwe, zavunyelwa yi-Senate le-Congress. Kunzima ukuthi yena amane nje afike athi hayi lokhu asisakwenzi, lokhu asisakwenzi. Kukhona yeso okunye angakusho angakwenza athi uyaripila ama-agreements athize lani lani lani. But I think i-interest e-America njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi kuma-administration adlulileyo, i-interest ye-America emazweni ase-Africa esikhuluma ngawo khona manje ibivele i-interest ekhona enkulu kakhulu ngoba strategically i-America does need i-influence le-support eyamazwe wona la ase-Africa. Kodwa sibonile ukuthi i-administration ka-Trump on the other hand from the way the campaign strategy ukuthi bawini election la was very internally focused. He appealed to abantu based on the isolationist ideology. Ukuthi America will now look out for itself first before icabange ngokunakelela amanye amazwe.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula izombusazwe njalo ungumgcini sihlalo we-MDCT eMelika. UZulu uthi usehlalela evalweni ngokugcwala kwamasotsha emphakathini. Uthi le indlela kahulumende we-ZANU-PF yokwethusela abantu ngaphambilini kokhetho. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Wabulawayo abebutho babonakala nabasakhulayo enkundleni ye-White City Stadium besenza inhlelo ezingajwayelekanga njalo bahlala emabuthweni police station. Kunsukwana ezedluleyo abebutho bebeqhatsha abasakhulayo loba nje kuyinto evamileyo kodwa uZulu usola ukuthi kwenziwa ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho bethi akudingeki ukuqhatsha ibutho lona ilizwe lingenamali njalo kungela kwesabela ukuthi kungaqhamuka impi. Amasotsha ebutho leZimbabwe aqale ukugcwala okungenani mahloni emphakathini ngesikhathi encedisana lezinye inkokheli zebandla elibusayo ekugenquleni umbuso kaRobert Mugabe ngomnyaka odlule ngolwezi. Ukhansila kaWard 7 umnumzana James Sithole uthi okwenzakalayo ukhahlameza lokwethusela uZulu ukuthi ayekhetha inkokheli elokwesaba kukhetho oluzayo ethi kufana lokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Indlela yokwethusela ukuthi ngaphambilini kwekhetho abantu bengahambi ukuyakhetha abantu ababafisayo mbeni ababamelileyo sokukwethusela besaba ikakhulu nxa sikhangela kulokho okuke kwenzakala iminyaka edlulileyo nxa sikhangela indaba yani yeGugurahundi endaweni le yeMathebeleland.
Wengeze ethi kusobala ukuthi kwenziwa libandla elibusayo ngoba akukabi ngitsho lombiko osuka kumongameli Mnangagwa lebutho leZimbabwe besola ukusabalala kwebutho emphakathini.
Kasikezwa yena umongameli kanye konke lamasotsha besola leso isenzo ukuthi isenzo esinjani esingalunganga bonke abantu abakwenza lokhu kabayekele ukukwenza ngoba nxa bengakwenzanga abantu kabasezobebe lokukholwa njalo kuyatshengisa sibili ukubana yena umongameli welizwe kuyatshengisa ukuthi ibandla elibusayo yibo abakwenza lokho ke ngabomo belenjongo ukuthi khona lokho kunike bona i-advantage phambili kwani okwabanye abantu bengavoti bekhululekile belokwesaba.
Evumelana lombono kakansila Sithole isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alex Ndlovu uthi okwenzakala elizweni ngemva kokuthatha uZibuse bekuyinto abangayikhangelelanga kodwa bakhangelele ukuba umongameli lenkokheli zebutho zisole lesisenzo.
Ukwethusela kwabantu yinto ebesingayikhangelelanga kakhulu in this day and age lapho esithi khona 38 years on besikhangelela ukuthi kuphucuka ebantwini kanye le new dispensation lokubusa ngendlela elempucuko kakube yinto ekhona kulesi sikhathi esikiso.
Ibutho leZimbabwe lithakazelelwe nguZulu ngesikhathi ligenqula uhulumende kaMgabe kodwa ngemva kwalokho kube nensolo lacina libuyele enkambeni kodwa seliphendukile njalo emphakathini. Abanye bavunula impahla yebutho kuthi abanye bazigqokela impahla zabo. Ngimene iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso zokholo lwesiKristu ezijiyeneyo zizatshengisela ezitalateni zeHarare lamhlanje ziququzela ukhetho olukhululekileyo njalo olungeladlakela. Ukutshengisela lokho kuqoqwe izinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Divine Destiny kanye lekhankasela amalungelo oluntu iZim Rights. Inhlanganiso lezi zimema uZulu ukuthi aphatheke ngobunengi kulokho kutshengisela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo eziphepheli kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kogatsha lwendaba zasekhaya ukuvula amahofisi eziphepheli edolobheni le-Cape Town. Lanxa umthethwandaba wethule isinqumo sokuthi amahofisi la kumele abe sevuliwe ekupheleni kwenyanga edlule. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo esiphepheli zithi ukungavulwa kwamahofisi esiphepheli eCape Town kukhombisa ukuthi uhulumende uphikisana lomthethwandaba mahlayana ngoba yiwo owalaya ukuthi lokho kwenziwe. Ngo-2012, ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lwavala amahofisi esiphepheli aseCape Town lusithi alutholi indawo eqondileyo yamahofisi la njengalokhu okufunwa umthetho. Lokhu kwabangela ukuthi inhlanganiso ezilwela amalungelo omphakathi ziye emthethwandaba uyacela ukuthi abambe ngamandla ugatsha lolu ukuthi luwavule amahofisi la adingwa kakhulu isiphepheli. Ngemva kokuhamba kwalolu daba emthethwandaba etshiyeneyo ngombandula womnyaka ophelileyo, umthethwandaba we-Supreme Court of Appeals wethule isinqumo sokuthi ukuvalwa kwamahofisi la kwakungaqondanga kungekho emthethweni, ngakho kufanele avulwe kusiyaphela umbimbitho lonyaka. Kodwa lokhu akukenziwa lalamhlanje. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Unifem umnumzana Patrick Matenga uthi ukuvalwa kwamahofisi la sekudlise imbuya ngoluthi iziphepheli ezidinga ukuvuselela incwadi zazo zokuphephela phose nyanga zonke. Umnumzana Matenga uthi iningi selivele lahle lakhohlwa ngalezi ncwadi, into esiyenze impilo zabo zaba nzima kakhulu.
It's a huge challenge to us, so we are unable to help them.
Lolu luhlupho olukhulu kithi, asisenelisi lokunceda iziphepheli lezi. Sokunzima ukwazi ukuthi ngubani isiphepheli lalo odinga ukuphephela ngoba bonke abalamaphepha aveza lokho. Incwadi lezi iqakatheke kakhulu eziphephelini labantu abazo ngoba ngeke bathole imisebenzi kumba ukuya ezikolo.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Inches Asiti wenhlanganiso ye-Refugees and Migrants Platform othi lokhu sekuhlukumeze kakhulu lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala eCape Town. Umnumzana Asiti uthi kusobala ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya lwakwenza ngabomo ukuthi impilo zalaba bantu zibe nzima njengoba kungekho enye ofisi eseduze esiza iziphepheli lezi osekufanele zihambe izinkulungwane zamakhilomitha zisiyathola usizo.
Abanye bakhona abakwazi ukuthi wathola imali ukuthi wagibele from iCape Town ukuza la ePitori ukuthi wayenze amaphepha awo kahle. It's now institutionalized xenophobia whereby abantu wanesikhundla kuHome Affairs are using it against foreign migrants.
Ngakwelinye icele umnumzana Gift Nidza odume kakhulu ngokulwela amalungelo esiphepheli zeZimbabwe emahofisini esiphepheli esikodlweni sePretoria uthi njengoba lolu gatsha lunganyakazi loba sekukhulume umthethwandaba kufanele luphumele obala ngenhloso zalo ikakhulu ngekusasa yabeZimbabwe abaphiwa incwadi zokuphephela.
Into ngiyifunayo ngekuthi ukuthi i-government yeMzansi ayisafuni amaZimbabweans, bafuna ukuthi batshele abantu openly ukuthi we are going to resume ama mass deportations, just to make it clear kuti kuma kuti umuntu uzo migrate to another country uzoyenza on time.
Ugatsha lwendaba zasekhaya lona luthi ukungavulwa kwamahofisi la kubangelwe ukuthi ugatsha lwezemisebenzi oluyilo oludingela ingatsha zikahulumende amahofisi okusebenzela lulokhu lusadinga indawo eqondileyo. Kodwa ke ugatsha lwezemisebenzi lona luthi lusithole ngohlangula isicelo sokuthi ludinge indawo yamahofisi la okuluhlelo oluthatha isikhathi. Meletulo 7 Johannesburg kule South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi akwenele ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze abaphandle kwelizwe ukuthi baphindele ekhaya khona kungelalutho olukhomba ukuthi sokube lotshintsho. Kubika uMartin Ngwenya.
Umongameli Mnangagwa usebhode amazwe ecela abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ukuthi baphindele ekhaya bezoncedisa ukwakha umnotho. Umnangagwa ubesebhotswana nguNhlolanja lapho akhuthaza abeZimbabwe ukuthi baphindele ekhaya ngoba kuzavuleka amathuba kunhlangothi ezithiniyo zomnotho. Kodwa abeZimbabwe abagoqela bakubhizimusi bathi umumo ekhaya hathi uMnangagwa yiwo kumele ukhulume kumbe utshengise ukuthi sekulungile ukuthi abantu baphindele. Umnumzana Stanley Ncube na ubhizimusi yokwenjiwa i-mining uthi uma umumo usuqondile kuzabe kungekho isidingo sokuthi umongameli ehambe encenga abantu ukuthi baphindele ekhaya.
Uhulumeni weZimbabwe ufuze ayenze i-situation yeZimbabwe ibe attractive kuma-investors. Whether ngamaZimbabwe enze kumbe ngama-international investors, kungaba attractive abantu bazabuya begijima, kungaba attractive abantu bazabuya bodwa. Njalo nje labantu abangala mabhizinisi bazabuya ngoba besazi ukuthi balemsebenzi ekhona, konke lapho abahlala khona, amagets akhona, i-cash ikhona emabhanga, njalo njalo.
Osakhulayo ubhizimusi okhankasela amakhampani ukuze akhulise amabhizimusi awo, umnumzana Knight Kanje uthi uzimisele ukuyavula ibhizimusi ekhaya uma konke kulungile.
For people to come back, especially people who have been doing business before, we already knew the challenges we're facing.
Nxa kumele sibuyele siyevula amabhizimusi ekhaya, kumele into zilungise. Sasisehluleka ukukhipha imali njengebhizimusi, kumele sibhadale esithenga kubo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende asitshele ukuthi kuzahamba njani ngale ndawo.
Nyakenye uGande waphuma kuphephandaba leForbes magazine njengomunye wabosomabhizimusi abasakhulayo abathembisayo izwekazi leAfrika lonke jikelele. Umunye usomabhizimusi umnumzana Colin Mlalazi yena ugatsha lokuthengisa lokulungisa okufana lamafiriji kanye lama-air conditioners uthi akula muntu ongafuni ukubuyela ekhaya kodwa kuningi okumele kulungiswe.
But manje ekhaya akwakhona akukakhanye le ukuthi kwenzakalani. Kodwa kuyabuyiselwa imali abantu babuyiselwa imali ezintshwe. I-list yasinile esayibonayo le was very disappointing. We don't think this is the confidence enough kundoda lo.
Umlalazi uqhubeke esithi usesiyabhalisa ibhizimusi yakhe ekhaya kodwa akakwazi ukuthi uzathola izifiso zakhe yini.
Ukuregister sengisiyayiregister sengibusiness, but I'll wait until the political scenario le isitshengisele ukuthi nana i-free for everybody.
Abanye asebehleli eBotswana belezimuli bathi kuzaba nzima ukuthi bephindele ekhaya ngaphandle kokuba umumo utshengise ukuthi sokulotshintsho iningi lemsebenzi, kanti abanye sebathola amaphepha okuba izalwane zeBotswana. Ngakho kuzathatha okuningi ukuthi bantshintshe ingqondo ukuthi babuyele ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Nak Music uthi yena mamelani. Esigqibela uhlelo lwezindaba zekuseni. Ngilethemba selivukile lapheli ngaba likhona. Ngobulawayo Plumtree Gweru eBinga, Gwanda Baitbridge, Nkayi Cholocho endaweni zonke ezelizwe. Siyalithanda ikho nje silivusa ekuseni ngokulethulela izindaba zosuku. sikhangeleke ebezihamba phambili. Umthetho andaba we-High Court uzahluza udaba lokubangisana ibizo le-MDCT phakathi kukamnumzana Chamisa loNkosazana Thokozani Khube namuhla. UZulu uthi usehlalela evalweni ngokugcwala kwamasotsha emphakathini, uthi le yindlela yokumethusela phambilini kokhetho. Mthokazi omuhle kwanele okwamanje, kodwa likhumbule ukubana zikhona eza kusihlwa ngesikhathi sika 7:30. Mina kwamilani sokwanele, litshone kuhle, sizahlangana ngevikezayo ngomvulo.